Zika disenda bagu VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza siseWashington DC.
Lichona njani mthwakazi omuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngesonto mhlaka 26 kuNkwenkwezi 2019 nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba ufike umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele.
Umkhokheli wezaphu umnumzana Dumiso Tabengwa yena obhubhe ngolwesine sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Kusenjalo isidumbu sakhe kasisafikanga koBulawayo njengoba kukhangelelwe namuhla.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene, ubukhokheli be-MDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo kuvela kuma province atshiyeneyo.
Abasekeli be-MDC baphakathi kokukhetha inkokheli yebandla labo entsha. Sikhuluma nje emhlanganweni wabo we-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla lezaphu njalo ongomunye wabantu abahloniphekayo kakhulu abalwa impi yenkululeko umnumzana Dumiso Tabengwa sephiwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe i-national hero. Isidumbu sikaTabengwa besimele sifike koBulawayo namhla sivela kwele South Africa, kodwa kasisabuyanga ngoba ibhokisi lakhe libikwa lehlulekile ukungena endizamtshineni. Kubika uAlbert Ncube.
Amakhulu abantu ababuthane egcekeni lendizamthini eJoshua Mkabuwa Nkomo International Airport ukehlangabeza isidumbu sikaTabengwa basuke betanile ngemva kokwaziswa ukuthi isidumbu kasabuyanga ngendizamthina eze lomkakhe uZodwa. Ekhuluma le ntatheli zindaba, umzekeli kamongameli welizwe umnumzana Kembo Mohadi ubike ukuthi indizamthina e-SA Airlink ebimele ize lesidumbu lesi ibe ncane okubangele ukuthi ibhokisi lehluleke ukungena. Ngokunjalo isidumbu sesizabuya kusasa. Umohadi ubike njalo ukuthi ibandla leZANU-PF livumile ukupha uTabengwa inhlonipho yeqhawe lesizwe i-national hero. Ngemva kokusuka egcekeni lendizamtshina uZulu lubhekiswe koTabengwa e-Four Winds lapho umnumzana Gibson Spanda olilunga lomdeni abike ukuthi muli sigoqe ukuthi isidumbu sifike kusasa njalo wazisa ukuthi uhlelo abalubekileyo alusoze lutshintshe laloba uTabengwa sephiwe inhlonipho yobuqhawe.
Uhulumende wesethe usemdikleyile ukuba yi-national hero, kodwa abasoze aphambanisa iprogramu yethu. Usezangenela ukuthi ayethatha isidumbu sibuye eHarare sizokhona sibuye ngapha. uTabengwa wathi no. Yebo, siyavuma ukuthi adikleye ukuba yi-national hero, lizakwenza konke okumele likusaplaye le mngcwabeni, kodwa ethi program kayidistejwa lezethu izikhulumi kayidistejwa.
Amazwi akhe agcizelelwe ngumne wabo kaTabengwa uSipho, yena othe uTabengwa uzabekwa ngomgqibelo esigabeni semanxeleni entaba zinduna.
Ingomgqibelo emanxeleni silahlelwe kakhulu okunzima kakhulu sibili, ngoba nanguye kade ngathi usengubaba wethu uBusi. So nguye kade sisihlanganisa ndawonye asikhuze nxa sinto ezingaqondani. So silahlekelwe sibili ngendlela enkulu. Nguye kade sibamba ndawonye athi senze lokhu kingenzi lokhu.
Induna yentaba zinduna umnumzana Felix Hlandla yamango endiweni ngomunye walabo abakade belinde ukwamukela isidumbu sikaTabengwa.
Kunzima kithi, kubuhlungu kakhulu kazi kithi isikhathi into elula enjalo iphutha lingene ngaphi kwakhona.
yiko ke kuyasithinta kuyasihlepha ngaphakathi kwethu sizamvalelisa ngosiko lakithi ngendlela yakithi ngoba lapha sikhuluma ngeqhawe
uNkosazana Grace Nuku ngomunye walabo abavezwe ukudana okukhulu ngalokho kwenzakale lamhlanje
sidanile sila ukuthi ngemva kwesikhathi esingaka lokuhamba kungaka size sifike la silindele ubaba kufike umama umama efika ubaba engekho sibe sesiphongutshelwa ukuthi abantu sibuyele zingaphi inkokeli ngenxa yokuthi inkokeli sifile umzimba wayo simele usupheke kanjalo ofahamba uthiyana nabantu bayo
udabengwa wabhubhele kwelekhina ngolwesine esendleleni yokuza ekhaya esuka e-India lapho kade selatshwa khona isidumbu sakhe sesikhangelele ukuthi sifike kusasa ngehola lethungi lane ngimele umthakazi we-Studio 7 ngikobulawayo ng-Albert Ncube
Abasekeli be-MDC ekhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa baphakathi kokuvotela inkokheli yabo entsha sikhuluma nje emhlanganweni omkhulu owe-National Congress oqale ngolwesihlanu eGweru njalo ophela namuhla. Izolo leli bandla likhethe inkokheli yogatsha lwabasakhulayo njalo namuhla likhetha abasekeli bakaChamisa abathathu. Umgcini sihlalo unobhala jikelele lenkokheli yabesifazana. Sixoxelo meli weBinga North edalele parlamente umnumzana Prince Dube Kosibanda esemhlanganweni lo wachasisa okunengi.
Okwenzakalayo eGweru yikuthi abantu beZimbabwe babuthene ubukhokheli beMDC bubuthene. Babuya bonke ngobunengi babo kuvela kuma province atshiyeneyo njengoba usizwa ngemva kwami abantu behlabela bedabula behlabelela upresidenti wabo besitsho ukuthi bona kabala omunye upresidenti abamaziyo ngaphandle kukapresidenti wamadayi bona bazi upresidenti owakhethwa ngabantu upresidenti uNelson Chamisa bahlabela abantu kathesi amaprovinsi ayangena ayalayina ayavota bavotela ama vice president kusehla kusiya phansi kugcwele kutempi baphakathina kwestadium sase Ascot bajabula ngoba bathi bona icongress leyo kuphela kwayo yakuthiphela okuyaphutha ngale kwecongress ukuthi ukuthi sokuyiZimbabwe entsha ngike ngahlangana labanye nje ngizihambela eGweru ngizwa abantu besithi bona bakhangelela ukuthi le RTDS value yayo siyaqansa ngemva kokubana icongress leyo ingaphela bakhangelela ukuthi le RTDS ingaqansa ngoba umbuso ngokubona kwabo umbuso osezandleni zikaChamisa nezandleni ze-MDC hathi kuzaniphile
Ukhetho osolwenziwe kathesi impumela yaziswa singathi ngolwaba sakhulayo kuphela olwenziwe izolo kumbe lukhona olunye osolwenziwe
Abusela olunye ukhetho osuke osoluke lwenziwa ngaphandle kwalaba abasakhulayo kuphela okwakhathesi ukhetho olwenziweyo ngelama youth yilo oluphelileyo khathesi sikhuluma kanje babhiza abanye bayahlabela abanye baphakathina kwestadium bayavota bavotela ubukhokheli babomama bavotela ubukhokheli be-main assembly lokho ke yikho okwenzakalayo khathesi akukapheli kusesekhatshana I think ngikhuluma kanje mbonangani sokuvote ama-provinces mhlawumbe awafika amathathu kumbe amane phakathi kwama-provinces angu-13 esilawo ngoba sinama-provinces angu-10 ngaphakathina kwelizwe besokusiba lama-provinces amathathu awaphandle kwelizwe so yikho okwenzakalayo khathesi ngaseGweru
libona ngani lizaqeda liwugqibe umhlangano wenu njengobe kuvele kuhleliwe le mpumela liyazise namhlanje
sikhangelele ukuthi kungaba njalo kodwa ngenxa yokuthi ama-delegates asuke abamaningi ukwedlula lokho kade sikukhangelele besingakhangelanga ukuthi abantu ngobuningi babo bazabuya ngenxa yobunzima obutholakalayo ubunzima bokuswela amafutha okuthi abantu behambise njalo ngibona ngani singangena kuze kuyefika ngaphambi kwehola elanamhlanje lobusuku banaphakathina kwanamhlanje ukuthi kuse siyangena kuMande.
Umnumzana Prince Dubeko Sibanda ngumeli weBinga North etalele parlamente njalo ulilunga leMDC. Sixoxela eSegweru. Umbukiso weZim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika uyaqhubeka namuhla lapho kwenziwa khona imicimbi echiyeneyo. Komncintiswano wokudinga isiqamulamayezi owemizimba kwe-USA oyenziwe eMadabukakusa kunqobe uNothando Jack yena osekhangelelwe ukuncintisa kuMiss Zimbabwe ekhaya. UNothando ulandelwe nguNatali Mushore obe ngu-first princess kwazothi uNyasha Madzakure waba ngu-second princess. Namhla kulomdlalo wenguqu lapho kuyabe kuthengiswa khona ukudla kwesintu. Intothelizindaba yethu uGibbs Dube usembukisweni lo. Siyakwamukela kuhlelo Gibbs.
Yebo Ntunga, kunjani?
Hayi, siyaphila. Kwenzakalani eChicago namuhla?
Ye, kuna manje ke ngisenkundleni lapha ke esikolo lapho kudlala khona amateam amane. Engiwabukileyo kathesi iZim Atlanta leChicago. Sibili umdlalo wangkhona ukhanya uhamba kuhle okumangalisayo. Ungazani ke iZim Atlanta iyanqotshwa ngethuka not iChicago, so kuyaphiwa lapha ke intukameli. Kuzobuya ke ngasikhangele abantu abadlalayo khonapha, abanye bangkhona ngamajaha asakhulayo njalo abanye ngabantu angani sebekhulile kancane kodwa bakafiki phela abaningi bangkhona ama-60 years. Ngasesikhangela futhi okunye kulokudla okuphekiweyo sibili okwesintu okumnandi kakhulu. Ngike ngathaya umngqutshu lapha Ntunga, ngathaya ke le nhloko lamangqina into ezinjalo ezivele ekhaya. Nxa usibukhangele futhi le dobi into ezihlabusayo sibili okunye okumangalisayo. Siyabona okunye okwenzakalayo ukuthi abantu bakhuluma kakhulu ngezamasiko lapho ukuthi kambe abantwana babo bayangaphi empilweni, njengoba-ke abaningi sebathatha isiko lalapha. Abanye bazalelwa khonapha Ntunga, so ukuthi baze bebambe isiko kungazani kuyahlupha kakhulu. Kodwa-ke ngathi engikubukeleyo kathesi sibili inguqu imnandi kakhulu inguqu yangkhona. Nxa ubona abafana belitshayele emambuleni kanje umnandi okunye okumangalisayo. Ngikhuluma nje kathesi i-offside kodwa ulebusekele kwahamba kwabanjalo. Umndodo wangkhona Ntunga ukhutumbekwa uyazi ukuthi yokubelahlohle wabetshayele egangeni kodwa kade i-offside. So okunye-ke Ntunga ongafisa ukwazi kuyinifoyi.
Sikhangele zamabhizimusi lapha Dube, osomabhizimusi kade bebukisa. Nxa ukhuluma labo bakhona yini abathi batholile mpela ama esingathi i-business babatholile abantu abafuna ukudlelana labo bathenge mhlawumbe abakuthengisayo?
Ye, kunjalo sibili Ntunga. Okukhanya sibili kukhona lapha bengikhuluma labanye osomabhizimusi, obunye wabo ngokuhambisa impahla ekhaya. Abahambisa lokho ama-drum. Uthi-ke abantu bebebuya bebaningi lapha kade etshengisa khona impahla zakhe. Kuzobuya-ke abanye njalo abaningi bathe bajabule kakhulu ngoba kade kungaso bantu kuphela abale Zimbabwe kade besembusweni wabo somabhizimusi. Labanye-ke abakhona apha eMelika, lo munye nje oyedwa okuthi akade vele eMexico, kukhanya ngazani bayathanda sifile ukuthi bezwe ukuthi ilizwe leZimbabwe lime njani. So sizwile njalo labantu be-embassy sebengafuni ukuthi bakhulume lathi kodwa bebekhuluma sibili bangalo bathi hayi kungani labo bathakazelela ade bekubona. Kuzobuya-ke le-MDC la kathi ikhona khonapha itshengisa-ke impahla yayo, okunye kathi belo amakhepesi belo umculo belo nto eziningi sibili kakhulu. Njalo labo mama be-MDC bakhankasela ukuthi bakhoqe isicathulo eziyanikwa abantu abangani bahlupheka kwele Zimbabwe. Mbona ngazani-ke umkhankaso wabo bathi uhambe kuhle kakhulu. So khonokho-ke kungabe kungaba yi-business kodwa ikhonokho nje abakukhankaselayo. Kuzobuya-ke omunye usomabhizimusi ovela kwele Zimbabwe ukhona khonapha-ke uthengisa inkomo. So uthi yena beze batshela lapho abantu ukuthi hayi yena ule nkomo zakhe sibili azifuye eplazini, ngakho uyafuna ukuthi adlelane labanye abakhonapha kwele Melika. Ukudlelana kwangkhona kuyabe kunje Ntunga, ukuthi nxa ufuna inkomo kumbe zingu-10 osuza kwenza wena suzathi-ke uwode khonapha kwele Melika ubhadale nge-US dollar, yena sekunika uplatform kumbe kuthiwa yini inkomo enkulu yangkhona yena leyi abe sekunika khona ngapho kodwa ibhadale nge-US dollar engapha. so kunjalo kwentunga.
Hayi siyabonga Dube. Ukhulume ngokudla kwesintu, akhona amasese.
Hayi ukhanya ngazani amasese mfana ekhaya akhona sibili ngingakubona. Kona lana owaziyo mfoka Nkomo. Abesinandi ngendlela ongazokubona yazi amasese anjengamakhewu ungavele uwanade ke fowethu yeyi wena uhambe ubona izinto nyakuthela sokunjalo Tuka.
Hayi siyabonga Dube ngokuba lati kuhlelo.
Ebezokile
kakhulu ekhomo ba. Aha, lo ke ngu-Gibbs Dube intatheli zindaba ye-Studio 7. Sixoxela lapho esembukisweni we-Zim Expo oqhutshelwa eChicago khonapha eMelika. Singene kuhlelo lwabasakhulayo silo Big Mike.
Ngikudibana kuhlelo labasakhulayo ngingumike wobe namhla kuhlelo sixoxa lo mnumzana Thondela Ishoko yena owaqala uhlelo lwe Keep Bulawayo Clean campaign seze ukuthi ngeviki edlule uShoko wanxuswa kwele South Africa ukuze aqale uhlelo olufanayo wothambe kuye siyezo kunenye Shoko ngiyakwamukela kuhlelo asithinteni udaba olukhona egodwini kuyini okwenza ukuthi uqale uhlelo olufanayo kwele South Africa.
Ngiyabonga Mike lokusinusa namhla ngiyajabula kakhulu ngokukwanisa ukukhuluma lawe ngikutshela ukuthi sahamba njani eSouth Africa. Sanusa ukuthi siyenza i-clean up labanye esahlangana labo through i-social media labo abathanda i-environment. So basinusa Deep Sloot ku ward 113 eJohannesburg. So sahamba sibili sahlangana labanye sabonisana lemkakaso wethu siwenza ngapha ekhaya kobulawayo safundisana sabonisana ukuthi hayi nxa sifuna ukuthi sibe lama environment amahle kumele sisebenze kakhulu lama communities ethu sifundisane ukuthi ingcekeza ayibambi muntu oyabehlezi phansi. So kumele lathi senze njani sibe active lokuye keeping ngekeza where it is piling up. So sibili hayi ngiyabonga sahamba kuhle sibili lomkankaso lo sukhona eGoli.
Awungitshele ke mnumzana njengoba uhlala kobulawayo uhlelo lo luzabe lusebenza njani njalo ubona ngani uzabe usebenza ndawonye nalabontanga abadabuka kwele South Africa.
Yes, hamba phambili buti sizasebenza kakhulu le council ye Joburg lama volunteers ahlangana lawo siyabe si-share information kakhulu and lathi sizazama ukuthi sibanxuse beke befike labo kobulawayo and lathi sikhangele ukuthi sibuyele khonale. Khuluma kanje siplana ukuthi before sicelebrate i-day 1000 e-Keep Bulawayo Clean sizahamba foot e-Joburg siyeyenza enye clean up on a special day. Sizalitshela lani in advance ukuthi nxa kulabanye ababeseduze khonale bebuye besijoyine. So hayi umkankaso wethu uqalise sibili kobulawayo kodwa sukhona e-Joburg. Siyajabula kakhulu lapho lokho.
Hayi sikuzwile Shoko. Isikhathi yiso sesiphelile sesidiwe ngumangoyi mnumzana Gqiba uhlelo.
Hayi ngamazwi amalutshwane nje ngifuna uku-encourage bonke abantu ukuthi sibe proud of environment yethu singayeyeli ama-dam sites abe khona in our surroundings. I-environment yethu iyatshengisa lathi ukuthi singabantu aba-clean. So let's push for that. Yeah, hayi ngiyabonga kakhulu.
Isikhathi du mthwala komuhle lapha besixoxa lomnumzana uThondela Shoko yena owaqala uhlelo lwe-Keep Bulawayo Clean campaign. Singakagqibi uhlelo bengifisa ukuthatha leli thuba ukuphosela amazwi amabili amathathu kule muli ekababa uDumiso Dabengwa yena owasishiya ngeviki edluleyo. Kule muli ekababa uDabengwa ngithi langaleso sikhala ndawonye njengelizwe. Kuwe baba Dabengwa sithi hamba kahle qhawa lamaqhawa. Sohlangana phambili. Isikhathi yiso singasavumi mthwaka komuhle silugqiba lapho uhlelo lwabatsha abafisa ukuxoxa lami ngikhona ku Twitter njalo ku Instagram @bigmike3 bigmike3 yoni username yami. Lingakhohlwa phela ukuthi sidibana njalo ngolesibili kuhlelo The Connection, lapho siqhubekela phambili sixoxa ngendaba ezijiyeneyo esiphathelane nabatsha elizweni. Uhlelo luqala ngo-8 bese lugqiba ngo-9 PM. Kwanele kwalamhla olevalisayo ngenjabulo, igama lami nguMike Hobe. Zimbabwe omuhle, bye bye.
Sibonge ke u Big Mike ngokusethulela uhlelo lwabasakhulayo. Zoku isikhathi sohlelo lwamakholwa, uhlelo vuselela umoya. Silomfundisi uSenisibanda, ngiyakwamukela kuhlelo mfundisi.
Ngiyalibingelela kusihlwa namhlanje bazalwane, ngiyalamukela lonke njalo ngiyathokoza ukuthi sihlanganele evangelini njalo namhlanje.
Usiphatheleni namhlanje?
Namhla ngikhangele umbhalo ovela kuPaul elobela kwabaseFilip. Ngikhangele ichapter ka-3, ngike ngibale lapha. Elokugcina ke bazalwane, thokozani enkosini. Ukulilobela futhi ngalezi zinto kakungidinisi, kodwa lina kuyalivikela. Manje lapha uPaul wathi eloba lolugwalo, kuyamangalisa ukuthi yena wayekhuthaza abantu abaphandle, ngoba abalobi bembali yakhe bathi yena ngalesi sikhathi uPaul wayesentolongweni. Esentolongweni kungayisiyo leyo ukuthi kuyathiwa kumbe hayi uzakhutshana iviki elandelayo, kodwa wayesentolongweni esemelela ukufa kwakhe. Njalo siyakwazi ukuthi intolongo zakudala kwakuyindawo eyayigodola, kwakulubhalu, umuntu ayingena phakathi kulamanzi egodola ekhuqe phakathi khona phana. Usuku lwanamhlanje kudlule kuye kusasa, kudlule kuye kusuku olulandelayo, engakwazi ukuthi uyaphuma nini, kuyaphela nini. Kodwa sihlangana laye lapha kuchapter 3, uPaul esithi kubazalwane, thokozani enkosini. Manje khangela ke umzekeliso njalo lesifundo lapho esingasifunda kuyo Paul. Ngiyazi ukuthi khathesi nxa ngikhuluma kanje abaningi bethu siphakathi kwentolongo eyokuswela ukudla, engxenye siphakathi kwentolongo eyokukhathazeka ukuthi akula mali, awukwazi ukuthi kuvuka kusasa uzakwanisa yini ukugada umtshova kumbe ugada ibhasi uye emsebenzini. Abanye asikwazi ukuthi kuvuka kusasa ukudla abantwana badlani, awukwazi ukuthi kumbe umntwana uzakwanisa ukuya esikolo, engxenye baza kumxotsha bambisele bethi buyela ngkhaya uyedinga imali. Abanye njalo uyakwazi ukuthi awukwazi ukuthi kumbe umlingazi wendlu lapho loja khona, engxenye uzavuke sesithi hayi njengoba utshona uletha ukuthi namhla ukwanisi ukubhadala lo linyanga, ukwanisanga ukubhadala inyanga ledlulileyo, awukwanisanga ungcolisa uphume endlini yami. Siyakwazi ukuthi yizinto ezikhathaza abantu zonke lezi, kodwa ke namhlanje niletha ukukhuthaza ukuthi asikhangeleni umzekeliso kaPaul. Uthi yena thokozani enkosini. Ukuthokoza enkosini kutsho ukuthi luthoko, ukuthokoza kokholo. Ngoba nxa umuntu esiza enkosini ethokoza, uthi yena Nkulunkulu sengithatha yonke into ezihluphayo ngiyiphanyeke kuwe, ngiyilethe kuwe, mina sengikhululekile kulomlando, kulomthwalo, sengithokoza, ngithokoza ngikwazi ukuthi wena sulungise indaba yami. Ngakho namhlanje kumele sibe kwazi ukuthi singalanda uNkulunkulu ngokholo, sithwele yonke imithwalo leyi esihluphayo, sisindwa yizo zonke izinto lezi ezisindayo, kodwa siye kuNkulunkulu silokholo ukuthi Baba wena uyakwazi ukuthi ngihlutshwa kuyini, njalo isandla sakho asifitshane ukuthi sifinyelele sincedise udubo lwakho. Namhlanje ungabe kubhunga umfelokazi, kumbe uyintandane, kubhunga ubaba sibili ngkhaya, uyahlubuluzeka ukwazi ukuthi kusasa kuyavuka kunjani kumnyama. mfuna ukukhuthaza ukuthi phakathi kobunyama uNkulunkulu wadala izulu lomhlaba. Wathi ebunyameni vuleka kube nokukhanya. Phakathi kobunyama uNkulunkulu uyaletha ukukhanya, uyaletha into enhle. Isililo olaso ukukhalo lakho kungabe kusebusuku namhlanje, kodwa ikuseni yakho izalethwa okwehlukeneyo.
Kuyiphethe mfundisi.
Baba, ngegama likaJesu sithandazela wonke umuntu olaleleyo, yonke imithwalo ekhona kayiphume kayisuke ebantwini bakho ngegama likaJesu. Sithandazela ukuphiliswa lokusiliswa lokukhuthazwa lentokozo evela kuwe Jesu. Siyathandaza egameni elingaphezu kwawo wonke amagama. Amen.
Lobe kuluhlelo lwamakholwa uhlelo vuselela umoya silomfundisi usenisibanda. Silethemba libuzisekile kakhulu ngentshumayelo yanamuhla. Nansi impumela yemidlalo yeKasilaga Premier Soccer League edlalelwe endaweni esitshiyeneyo zelizwe namuhla. Iqembu leHighlanders lize lanqoba lalo ngemva kwemidlalo efika phose elitshumi lisikhaphansi. Leli qembu linqobe eleTelone nge-1-0. ITriangle United ibengutshikilo bhanqa 1-1 leBulawayo Chiefs. IMushowani Stars yona inqobe iHarare City nge-2-1. iCapes United layo inqobe iWange nge-3-0 kwazothi iDynamos Dimbare ibe ngutshikilo bhanqale ngezi Platinum 0-0.
Abantwana bami mama uyizina la abantwana bami mama uyibona abantwana bami bakaNkulunkulu uyibona abantwana bami abahlale tempelini mama uyizole izingane zikaNkulunkulu abantwana bamana bahlale thebeni bo uyiba abantwana mama
Black Mambazo behlabela ke kamnandi lapho bethi singabantwana abancane abahlala ethempelini. Besigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje ukusiphetha nanze bezihamba phambili. Umkhokeli wezaphu umnumzana Dumiso Dabengwa uphiwe inhlonipho yeqhawe lesizwe, i-national hero. kwanele mthwakazi olivalelisayo ngontungamili inkomo.